VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Njabulo enkulu kustudio 7 ngolwesibili mhla ka 5 Nkwenkwezi 2020 uPraxidus Jeremiah. Endabeni zethu namhlanje,
amanyathelo amele abe khona kumele siwathathe njengoba iyinto esanda kwenzakala. Sokuzamela ukuthi silanise amakhanda njengenkokheli, sibone ukuthi siluhambisa njani lolu daba, ngoba luvele nje kalikho emthethweni. Inkinga nje ukuthi izani ivele kayilandela umthetho.
Ibandla le-MDC elikhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khube namhlanje lixotshise amalunga amane awebandla le-MDC Alliance ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa edalela ephalamende.
Isisekelo sokuphiweyo ifoyo le-IMF le-embasi yesibide abafake $10,500.
Abenhlanganiso esebenzisana lentatheli zindaba bayebele intatheli zindaba uncedo lwempahla yokusebenzisa ukuzivikela ukuze zingathelelwa umkhuhlane we-COVID-19. Lokhu bengamashumi amathathu lane 34 abafunyenwe belegciwane le-COVID-19 eZimbabwe. Emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezedlula ezintathu lengxenye, 3,669,747. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ibandla le-MDCT elikhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khube namhlanje lixotshise amalunga amane awebandla le-MDC Alliance elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa edalela ephalamende. Abaxotshiweyo ngumele wedangamvura umnumzana Prosper Mutseyami, umele wekuwajana East umnumzana Shelton Wende, usenator we-Midlands unkosikazi Lillian Tim Vios kanye lonkosazana Thabita Khumalo. Umlawuli waleli dale umnumzana Jacob Mtenda wazise nginyathelo leli namhla ekuhlaleni kwedale lephalamende. Abaxotshiweyo laba bahle baphuma edale. Umakhuphi esebenzelana lomnumzana Douglas Nonzora kanye lomnumzana Morgan Komichi yibo abatshele idale lephalamende ukubana kumele lixotshe abanye laba, ngoba sokuyibo abakhokheli bebandla kulandela isinqumo somthethwandaba we-Supreme Court esokuthi unkosazana Khube nguye owayemele akhokhele ibandla le-MDCT ngemva kokutshona kukamnumzana Morgan Tsvangirai lokuthi uChamisa wangena esikhundleni akuso ngaphandle komthetho. Inyathelo leli selibangele ukufuthelana okukhulu phakathi kwe-MDC kaChamisa lelikamakhuphi. Untungameli Nkomo we-Studio 7 uxoxe lomunye wabaxotshiweyo edalela ephalamende unkosazana Thabita Khumalo.
Ukuxotsha lokhu kuyisimanga njalo axotshanga ngumakhuphi lodaki lokomithi. Sixotshwe izanu icatshe ngemva kwabodaki lokomithi.
Akhona yini amanyathelo elizawathatha phezu kwalolu daba?
Amanyathelo amele abe khona kumele siwathathe njengoba iyinto esanda kwenzakala. Sokuzamela ukuthi silanise amakhanda njengenkokheli, sibone ukuthi siluhambisa njani lolu daba, ngoba luvele nje kalikho emthethweni. Inkinga nje ukuthi izani ivele kayilandela umthetho, ilandelayo owabo umthetho abawenzayo emakhanda.
Ubona uMonzora labo nkomithi labo uMakhuphe selike lazama ukukhulumisana labo yini?
Hayi, asikakhulumisani labo njalo asilasizathu sokuthi sikhulumisane labo. Ngodaba lokuthi kumele sonke sazi ukuthi nxa bengena emabandla ombangazwe asondawo ongena ngokuthi uyafika u-apply ukuthi ucela ukungena, hayi ngumzwangi yedwa uyazingenela uziphumele. So kasibonanga uqakatheka ukuthi sikhulumisane, ngoba nxa kwakuyukuthi kuqakathekile ukuthi sikhulumisane nga udaba lolu kaluhambanga emthethandaba nxa kwakuyukuthi abantu bakhulumisane umlomo. Ukuhambisa kodaba emthethandaba ikukhombisa ukuthi kayisiyo ntando yabo Makhuphe labodaki, intando yezanu njengoba badla udla kwezanu. So akulanto abangayenza ngaphandle kokulandela abakutshelwa yizanu.
kukhona ongathanda ukukutsho ebantwini obuvamela edale lephalamende?
Zulu kandaba mthakazi omuhle wendlela zimhlophe maZimbabweans amahle. Ukuxoxwa kwami uThabita Khumalo ephalamende yaseZimbabwe labanye bami ngakutsho lutho into encane leyo. Lokhu kukhombisa ukuthi bayangesaba labalandeni bami babesaba ngoba siyabatshela imfuno kaZulu njalo kasibancengi ukuthi wona bangohulumende. So bese besishela indlela zokuthi bangasenzani, sebezamile ukubopha, sebezama ukusitela ngabothiyegasi, sebezama lokonke babantu kwehlule, yikho sebephumele injongo leyo ukusixoxa lingethuki. Ukuxoxa kwethu akutshintshi ukuthi umnotho waleli lizwe uzasukuma, akutshintshi ukuthi ngizathola imisebenzi, akutshintshi ukuthi ezibhedlela zihamba liyelatshwa, ngithole odokotela lanelisa ukuthi ilatshwe lanxa lingenamali, akutshintshi lutho. Udube labekho siya phambili, uxotsha thina, akutshintshi lutho. Kodwa okuzomele sikhona, somele sibophe ziqine, ngoba impilo yethu sisezandleni zethu maZimbabweni amahle.
Unkosazana Thabita Khumalo ngomunye wamalunga e-MDC Alliance asexotshwe edale lephalamende. I-MDC ngamakhuphe asenelisanga ukukhuluma lomakhuphe labanye bakhe ngalolu daba.
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave, 4930 7270, laku 9885 kilohertz bushort wave. Ekuseni kusukusela ngo-6 kusiya ngo-7, kuthi ke ntambama kusukusela ngo-7 kusiya ngo-9 PM sitholakala ku 909 medium wave, laku 4930 6040, laku 15460 kilohertz bushort wave.
Lokhu bengamashumi amathathu lane 34 abafunyenwe belegciwane le-COVID-19 eZimbabwe ngasikhathi ilizwe selingene esibangeni sesibili ese-level 2 eye-lockdown. Emhlabeni jikelele asebefunyenwe belegciwane le-coronavirus sebeyizigidi ezidlula ezintathu lengxenye, 3,669,747. Phakathi kwalelo nani iMelika ilabantu abedlula isigidi, 1,180,634. Kuthi asebebulewe yi-COVID-19 emhlabeni jikelele sebezinkulungwane ezidlula amakhulu amabili, 253,169. Kodwa asebesinde kulo mkhuhlane sebesedlula isigidi, 1,210,591. Emazweni awezwekazi le-Afrika sebezinkulungwane ezingamashumi phose amahlanu, 47,118 asebefunyanwe belegciwane le-coronavirus, njalo selibelele inkulungwane phose ezimbili, 1,843, kwasinda inkulungwane ezidlula ezilishumi lanhlanu lengxenye, 15,587. Abenhlanganiso ezisebenzisana lentathelizindaba bayabele intathelizindaba uncedo lwempahla yokusebenzisa ukuzivikela ukuze zingathelelwa umkhuhlane we-COVID-19. Lolu ncedo luthengwe ngemali evele esikhodweni someli we-Sweden eZimbabwe. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuphume emkhosini wokutholisa intathelizindaba usizo lwempahla yokuzivikela ekuthini zingathatheli i-COVID-19, i-personal protective equipment, ethengwe ngosizo lwemali evele kwabehofisi yommeli we-Sweden eZimbabwe. Usizo lolu luza ngesikhathi ilizwe lisanda kumanyana lamanye umhlaba wonke ukunanza usuku oluqakathekisa imisebenzi yentathelizindaba olwe-World Press Freedom Day. Njalo kule mibiko ethi sokubulewe intathelizindaba ezedlula amachumi amahlanu umhlaba wonke yi-coronavirus ngenxa yokuswela okokuzivikela. Unobhala jikelele weZimbabwe Union of Journalists uForster Dongosi uthi bakubone kufanele ukudingela intathelizindaba lolusizo.
Njalo sikhuthaza abanye abakwezinye indawo ukuthi hayi, njengoba libona sithole okungani kakhulu ingcosana, kusafuna abanye inhlanganiso ezijiyeneyo, United Nations, lamanye amakampani azimeleyo, lamathunja abazimeleyo, lamanye ama-embassy ukuthi baphathise, ngoba umkhulu lomsebenzi kufuneka. Intathelizindaba yizo eziphambili, yizo ezisebenza zipambili zilwisana legcikwane lele le COVID-19 ngakho ke kunokukhuthaza bonke abaphandle abangale ukuthi basize basincedise njengentatheli zindaba.
Kwasekelwa nguLeopold Munende osebenzela iphephandaba lebulenjini elenewzimbabwe.com oyisikhulumeli senhlanganiso yentatheli zindaba ezisacathulayo A Young Journalist Association of Zimbabwe, YOJA.
Ukwenza ngithaba ukuthi bakhona abantu abasinakayo emsebenzini wethu lo esiwenzayo ngesikhathi se-COVID-19 ngoba sikhayele ngesikhathi lesi amaphepha abanikazi bawo bebesehluleka labo ukusinika even amamaski lawa ama-overall lawa esesiwanikwe even lala ama-hand sanitizer but lapha manje sesinikiwe that sesisebenza sokwazisayo i-COVID le ayisozisiwane.
Obona ngezokuqhutshwa komsebenzi enhlanganisweni yabahleli eZimbabwe National Editors Forum uNjabulo Ncube uchasisa ngalolu sizo.
Usekelo sokuphiwe ifoyo le-IMS le embassy yesibide abafake $25,000 ukuthi sithenge lezi zinto ezigoqela ama-sanitizer, ama-masks, ama-gloves, ama-suit.
Umgcini sihlalo wekomiti yedale lephalamende ebona ngokwezindaba iCommittee on Media Information and Broadcasting Services umnumzana Prince Dubeko Sibanda uthi uqakathekile umsebenzi wentatheli zindaba.
Kuqakathekile lokhu ukuthi sikunanzelele ngoba unganzelela umsebenzi wentatheli zezindaba kabazenzeli bona bayenzela uZulu bayenzela umphakathi ukuthi ekwanise ukuthola izinto ezingabe zifihlakele kwesinye isikhathi ezingabe ziyanceda labo bantu ekumekeni ama decisions abo kumbe njalo ekuboneni ukuthi bangabe bebuswa njani.
Umphathi ntambo wezokwethulwa kwemibiko uNkosikazi Monica Mtshangwa uthi bazimisele njengohulumende ukulondoloza impilo yentatheli zindaba ngoba ziqakathekile kwezentuthuko yelizwe kodwa behlulwa yikusilela kwemali. Inhlanganiso zabezindaba zibuthaniselo luncedo zisebenzisana ngaphansi kumanyano we-Media Alliance of Zimbabwe ogoqela labe-Media Institute of Southern Africa, MISA Zimbabwe, Zimbabwe National Editors Forum, ZINEF, kanye labe-Advertising Media Association, ADMA. Ngimele Studio 7 ngise Harare, ngingu-Mavis Gama.
Ingcwethi ehlangothini ezijeneyo zempilo zamukele ngenjabulo isinqumo esithethwe nguhulumende sokuthi abantu kumele bagqoke impahla yokuzivikela enjengamamask nxa bephuma ezindlini ngalesi sikhathi eleZimbabwe selingene esibangeni sesibini sohlelo lokulwisana lokuthelelwana komkhuhlane we-coronavirus. Omunye walezi ngcwethi ngusomabhizinisi olilunga njalo lenhlanganiso ye-IM for Bulawayo Fighting COVID-19, umnumzana Nkosana Mazibisa. UMazibisa uveze ukubana lokhu kuzanceda ukuthi uZulu abekwazi ukuzivikela kulo mkhuhlane. Asizweni exoxa noMike Hove we-Studio 7.
Sikwenzayo ku-IM for Bulawayo Fighting COVID-19 sikhangele i-awareness ukuthi abantu babekwazi ukubana lelo gcikwane esilwisana lalo kawudinga ukuthi uze ube lalo uzulwisane lalo. Kumele umuntu azivikele ngokugqoka amamaski, lento okuthiwa yi-physical distancing, lokugeza izandla emanzini agijimayo, lokusanitiza. Enye esilayo yindaba ye-fundraising esikhandela ukuthi khona ngokuhlangana lokuxoxisana kwethu siyabonga uBulawayo ngokuzwisisa khonokho ukuxoxisana kwethu ukuthi sivuselele indawo zethu zezibhedlela. For example, kunama-companies anjenge-PancakeBC le-CityLink asebekhuphile imali bedonetha kulelo hlelo elokuthi sithenge ama-sanitizers nama-protective equipment sinike odokotela abasezibhedlela ezithiyeneyo ikakhulu empilo emathadeyi eThorn Grove lokuvula kwesibhedlela sikaNkomo ekusileni medical.
Ngeviki edlule uhulumende utshele uZulu ukuthi uhlelo lwe-lockdown luzaqhubekela phambili njalo wonke umuntu sokumele agqoke ama impahla yokuzivikela ngesingizithi ama masks. Njengenhlanganiso likubona njani lokho?
Siyabonga uhulumende ngoku emphasize ukuthi abantu bagqoka amamaski. Amamaski kasonto ekufashion into yokuthi abantu bazivikele babe kwazi ukubana bengathelelani lelo gcikwane. Amamaski abuya eyimhlobo etshiyeneyo kulama phiphilana amakhulu asetshenziswa ezibhedlela kodwa lawa nje alohlonzi lobuntu phakathi abantu bengaqhubelani umuntu engagqoka aqhubele omunye.
Awusitshela okuningi mayelana ngalokho elikwenzayo njengenhlanganiso okujonge ukusiza abantu kubulawayo kulesi sikhathi ilizwe lilwisana ngomkhuhlane we-COVID-19.
Okukhulu okunye sikwenzayo for Bulawayo fighting COVID-19, not only are we doing awareness and fundraising, but also sikhangele ukuphila kwabantu in terms of livelihood. Likunanzelelile incwadi lokubona ukubana phakathi kwe-lockdown esikuyona le kulezinye imuli ezingelakudla. So ku-livelihood, social protection, livelihood cluster sikhangele khonokho ukuthi silabadala bethu, silabogogo bethu, silentandane, silabantu abatsha abangenelisi ukuziphandela. Siyabonga amakhampani zanjengeSidco, United Refineries, or Indlovukazi Group in UK, sibonge lama-individuals, sibonge even i-DHL, iSidco leqoka Indlovukazi basiphathisa ngempuphu. Phinde sinanzelele ama-farmers akobulawayo. They also provided ama-vegetables for his charity. Sibonge i-Christian Alliance that came on board with beans. Ukuthi sinika abantu bakithi ukudla ngesikhathi esinje.
Likhangelele ukusiza abantu abangayi kobulawayo.
Isifiso sethu ukuthi sifinyelele izindlu ezifika 10,000 kobulawayo. Not abantu izindlu sikhangela phe household. So far we're at 625 ngoba izandla zethu zimfitshane. Kodwa ngawo kuyavuma la umhlobo wami lapho khona xa unesifiso sokuxhasa lo mkhosi omkhulu ongangotshala ulelungile lokuxhumana lathi sincedisane. Sinama pick up points atshiyeneyo kobulawayo where you can easily la udonate sincedisane. Njalo sama ecocase patient numbers ethu sidlula siyaphambili kukhonokho. Isifiso sethu ukubana nxa i-lockdown iqhubeka inje abantu bazwisise ukuqakatheka kokuzigcina. I-COVID-19 ikhona iyaphila njengoba siyibone kwamanye amazwe ithintitha amazwe amakhulu. Abantu abakuzwisise noba bebuyela emsebenzini kabakuzwisise ukuthi impilakahle ibuya maqala. La makhampani akuzwisise ukuthi afake impilo zabantu maqala angakakhangela izimali.
Ubona ngani kuzasebenza na ukuthi amankampani asungule inhlelo zokuhlola izisebenzi njengalokho okukhuthazwa nguhulumende?
I-challenge ekhona kwakathi esengikunanzelelayo yizi ukutesta ithi individually it's expensive. Kwezinye indawo bathi ngama-US dollar of which kungaphezu nxa singasebenza ndawonye sibona ingane okuyinto lokhu singakunqoba.
Gqibi ingxoxo mazibisi.
Ndila unxa ufuna ukuxhumana lathi kulowo msebenzi omkhulu ongangotshaka ncedisana lathi. Kasonto into ethu sodwa into ethu sonke. Isifiso sethu ukubana indawo zakobulawayo ikakhulu izibhedlela zivuselelwe zilungiswe.
Umnumzana Nkosana Mazibisa ngusomabhizinisi olilunga lenhlanganiso ye-IM for Bulawayo Fighting COVID-19. Lapho-ke limuze eTokwa ecingweni lomaigobe owe-Studio 7 ewobulawayo.
Yebo, mthakazo omuhle liyanxuswa kuhlelo lwabatsha olwe-The Connection esilethulela ngolwesibili maviki wonke ngo-8 kusiya ku-9 PM. Namhla kuhlelo siqhubekela phambili sigxile kudaba lomkhuhlane we-coronavirus. Sixoxa labatsha mayelana ngenhlelo ezikhona elizweni ezijonge ukusiza uZulu ngesikhathi ilizwe liphakathi kohlelo lwe-lockdown. Silusize ukuthi alisoze liyenelise ukungena kuhlelo ngocingo njengensukwini ngoba sisebenza singekho kuma studios singekhaya. Loba kunjalo zilukandaba uhlelo The Connection luqhubekela phambili. Ngakho ke ungakhuthwa luhlelo ulami uMike Hobe khona pa ku Studio 7 ngo-8 ntambama.
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lanxa amanye amankampani akade evaliwe kumaviki amathathu edluleyo esevuliwe, amanye awo akhala ngokuthi akenelisi ukugcwalisa imilayo ebekwe nguhulumende efana lokuthi kumele ahlole izisebenzi zawo igciwane le-coronavirus ngoba abenza lo msebenzi bezimele behlawulisa imali ephezulu kakhulu. Untungameli Nkomo we Studio 7 usipha lolu daba.
Inhlanganiso ezimela amankampani zithi amanye amabhizimusi aloke engakavuli ngoba kalayo imali yokuhlawulela ukuhlolwa kwezisebenzi zawo umkhuhlane we-coronavirus. Uhulumende wazise ngeviki edluleyo ukuthi amankampani asengavulwa kuqala izolo kodwa aphoqelelwa ukuthi athathe amanyathelo aqinileyo okulondoloza impilakahle yezisebenzi lokwenqabela ukumemetheka kwalumkhuhlane. Ngokunjalo uhulumende uthi kumele athengele izisebenzi zawo impahla zokuzivikela njalo azihlole. Kodwa umkhokheli wenhlanganiso emela amankampani AMCOS umnumzana Israel Murefu utshele iStudio 7 ukuthi abaqhuba umsebenzi wokuhlola babiza imali ephakathi kwe-$25 kusiya ku-$100 okuyimali athi amankampani amaningi kayenelisi. Sixoxele omunye wabosomabhizimusi laba umnumzana Abednego Bebe.
Khonoko okokuthi abantu batestwe kuyathengiswa kakuphiwa mahara. Alubana ngabe ukuthi uhulumende utsho njalo echithi yena wonke amakhampani uzawanika lawo makits awokutesta bekuzaba ngcono. Pho amakhampani zawanikwa ngamakits kufanele azithengele njalo ukuwathenga lokho amanye abawenelisi ngoba ukuvala for 1 month kungala production amakhampani zeZimbabwe amaningi kawenelisi khona lokho.
Amazwi kaBebe agcizelelwe yingcwethi kwezenotho umnumzana Regishoko.
Singakhangela ama prices aphumayo ayiwathathwa yilabo sithi ngama private testing facilities ama medical aid asephiwe imvume yokutesta. Sikhangela ukuthi bafuna $35 kusiya $35 kusiya ku $75 ukutesta umuntu ngomunye. Ubusukhangela ukuthi ama company wonke lawa alamavika amane kusiya amahlanu amanye ayisithupha engasebenzi kungela inkampani engenayo.
Inhlanganiso emela izisebenzi iZCTU yona ithi izisebenzi akumelanga zivume ukuya emsebenzini nxa zingelayo impahla yokuzivikela. Emadolobheni amanengi agoqela eleHarare lelakoBulawayo manengi amankampani abikwa esevuliwe kodwa amanye alokhe evaliwe ngezizathu ezigoqela esokwehluleka ukuhlola izisebenzi. Abaphila ngokuthengisa esitaladeni bona balokhe bengakavunyelwa. Umongameli Emmerson Mnangagwa wazise ngolwesihlanu ukuthi uhulumende uzaphathisa amankampani aphazanyiselwe umsebenzi coronavirus ngemali engange 18 billion Zimbabwe dollars. Enengi yalimali iza kuya kumabhizimusi aqhuba umsebenzi wokulima kuthi enye iye kumabhizimusi amakhulu lamancane aqhuba eminye imisebenzi. Umkhokheli wenhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association umnumzana Alec Ndlovu uthi abaphila ngokuthengisa abangena kuzinga lamabhizimusi amancane kumele baphathiswe ngemali enengi.
Kumele sibe lesabelo sibe lesithe thuthu ukwenzela ukuthi lathi sincediseke ngoba silahlekelwe kakhulu ngale i-lockdown ebekhona elokhe ikhona lakhathesi ngoba sinanzelela ukuthi ukuze sibuyele ekuthini lathi amabhizinisi ethu azaqalisa asebenze kuhle kubana sibe le mali yokuqhubekisela phambili lawo mabhizinisi.
Ingcwethi yecubungula ezenotho umnumzana Masimba Kuchera yena uthi imali le kumele yaviwe egcekeni njalo itholwe yilabo abadinga uncedo.
Ngokubona kwami kumele kube le transparency enengakhulu ukuthi amankampani azaziva imali leyo ngabobani njalo bazanikwa njani imali yangkhona.
Asenelisanga ukukhuluma lesikhulumeli sikahulumende umnumzana Nick Mangwana ngalolu daba. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington, imi uNtungamile Nkomo.
Abaphila ngokuthengisa bathi abaselalo ithemba lokuba uhulumende uzabanika imali yokubancedisa ngesikhathi lapho ilizwe liphansi kweziqondiso ze-lockdown.
okuningi elizweni kuvaliwe bengenelise ukusebenza bephilise imuli zabo. Ukwethekele masuku sethulela lolu daba.
Uhulumende wazise ukuba uzophathisa abaphila ngokuthengisa ngesikhathi se-lockdown ngokubapha imali ukuze labo benelise ukunakekela imuli. Kodwa isikhathi sesiside belokhe belindile osokubenza balahle ithemba. Umqondisi wenhlanganiso emele abaphila ngokuthengisa eBulawayo Vendors and Traders Association, iBVTA, umnumzana Mike Ndiweni, uchasisa ngesimo abakiso.
Ayimali le ebethengisa abantu abasebenzayo kavoyi sesilahlile ithemba, sibona nje besivalwa amehlo ngobulembu, akula lutho, sesibona ngani vele kudlalwa ngathi nje. Hayi, akusela themba lokuthi izaphinde ibuye. Amalanga lokho nje edlula kungasakhulunywa ngayo, so hayi. Nani ukuthi engxenye nje besivalwa nje, akusela themba sibile empeleni besithi kumbe, kodwa abantu sebelahle ithemba sebezenzela nje izinto zabo ukuthi langa litshone nje liphume.
UNdiweni uqhubeka ethi kunje iningi labo lokhe behlezi emakhaya bengasebenzi.
Akuyo lamavendo aseqalisile ngoba indaba yakhona zange icace kahle kahle ukuthi batshoni nxa besithi bona ama-food informal traders allowed to trade. Bantu bazama ukuthengisa abanye e-Cowdery Park bebebika ukuthi bafike bangani bayahlukunyezwa kodwa bagoqa izinto babuyele ezindlini. So akula thina sibaziyo ku-membership yethu kumbe kumalunga ethu ase enelisile ukuthi abethengisa nxa ngikhuluma nje mutsho.
Unkosikazi Fondness Mlotshwa othengisa ukudla uthi wehlulekile ukuba asebenze izolo.
Ngihambile estendini sami ngiyokutsho kahulumende ukuthi abathengisi bokudla bazathengisa, kodwa kweyami indawo sisusiwe ngamasotsha, so angazi ukuthi kahle kahle abathengisa ukudla yibaphi, kumbe kuthiwa abemashobhu, kodwa pho thina njengamantu abasebenza ngokuthengisa kokudla ukuthi sizaphila njani, ukuthi sidle labantwana, sibhadale ama-rent ezindlini zabantu, sibhadale indleko zika-city council, asazi khonapho.
Omunye wabathengisayo unkosikazi Siphephile Ndoro ukhalaza ngemali abayithenjiswayo nguhulumende.
Besilokhu silandile ukuthi uhulumende uzasinceda ngemali le ayethe uzasipha yona, kodwa kulusizi ngoba lanamhlanje sesizaze sekwanisa 2 months singasebenzi singathengisi thina. Vele imali esasidlayo, imali yonke yestaff ugcina vele suyisebenzile suyithintile ngoba yayo ungeyila ngenye indlela, ngiyokukhangela abantwana laphana bengadli. So vele imali yokuthi sizaqalisela ngaphi langaze nxa sesivunyelwa siseseze singasakwazi ukuthi ngame bi mhlawumbe sasiphiwe le imali nguhulumende besizancengisa ngayo ngapha le yestaff singayithinti, kodwa vele sikhuluma kunje imali yokuthi sihambe siye woda futhi asiselayo.
Umphathi ntambo wamabhizimusi amancane unkosikazi Sithembiso Nyoni uchaze ukuba bakuliphi ibanga njengohulumende.
Ngizathanda lapha ukuthi ngichasise ngemali i-relief fund eyama-vendors. Le mali ibanjwa i-Ministry ye-Public Service, Labor and Social Welfare. So sebeqalisile ukubhadala, abantu baningi sebefuna ukuthi badlule imiliyoni, so abantu kababekezele, izimali zakhona zizabhadalwa zizabuya. Bese ngikhuluma njalo ngokwama-vendors abathengisa ukudla, kuvunyelwa ukuthi kube lalabo abathengisela ezindaweni ezavunyelwayo kunikezwe yi-local authority. Hayi khona labana abapho ukuhamba behlala ezitridini bethengisa yonke indawo, lokho kakuvunyelwa.
Unkosikazi Nyoni uthi abathengisayo kababekezele bazayithola imali abayithenjiswa nguhulumende. Uveze njalo ukuba lolu hlelo seluqalile njalo abantu abakhangelelwe ukuthola limali sebengedlula isigidi. Ubuye wachasisa ukuba abavunyelwa ukuthengisa ukudla ngesikhathi kuvaliwe yilabo abathengisela endaweni ezibhaliswe njengamabhizimusi. Ngimele Studio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Singakagcini uhlelo lwethu lwanamhlanje ukuthi sikhangele ebesilazo. Ibandla le-MTCT elikhokelwa nguNkosazana Thokozani Kube namhla lixotshise amalunga amane awebandla le-MDC Allowance elikhokelwa nguMnumzana Nelson Chamisa edale lephalamende. Lokhu bengamashumi amathathu lane-34 abafunyenwe belegciwane le-COVID-19 eZimbabwe. Emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezidlula ezintathu lengxenye 3,669,747. Sile kipa wila pa ushele lo tulo la mshanji. Oliva lilisa yon Praxidus Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.